uhlupho lonke weza lubuyela udokotela luhlupho lwabantu bonke bezimbabwe ngoba into yokuthi odokotela laba sibafundisile ukuthi bazosinceda bethi nxa bengabuya lapha abasela misebenzi nxa bele misebenzi ababhadalwa so kuvele kubhoyila kusiya kuhulumende kamgabe umgabe nguye ikhozi yokuthi abantu behluleke ukwelatshwa ama-outpatients avalwe ku-referral hospitals zemadorobheni amakhulu yonke leyo yinto kamgabe aluba umgabe ubengathathi izimali ehambe besuka elizweni emazweni wonke esekhulile engaka aluba imali i-available ukuthi amadokotela aholiswe so i-number one problem yamadokotela laba womgabe inumber one problem abantu abadubekayo womgabe nehulumende yakhe yona le eyiyo sibili e-responsible yokutshontsha izinto lezi ezifanele zincede abantu bezimbabwe so mina ngithi amadokotela nanko bantu abantu bonani lani ukuthi lani liyangena labantu abazama ukuthi akukhitshwe umgabe lezami kwenzeka ukuthi izinto sonkeni zisihambele kuso owakathesi sonkeni siyadubeka nabantu abafanele belatshwe abaselatshwa ngenxakamgabe
izolo abongi labodokotela bebemele bethole imali zabo zamabhonasi anyakenye kodwa bagcine bengasayitholanga le mali sokuthiwa bazayithola ngeviki ezayo amapholisa wona athole namuhla lithini ngalolu daba
angiyabona ukuthi ukuze abhadale amadokotela ngoba umgabe into yakhe avele ayenza into ye-security amasotsha amapholisa i-CIO labo uyaphangisa ukubabhadala ngoba uyesaba ukuthi engxenye bengamkhipha njengoba kuyibo abamprotekthayo ukuthi ahlale ekhona yikho ebabhadala laba abayibo abasiza izimpilo zethu hhayi ezikamgabe ngoba umgabe engagula kayelatshwa la welatshwa eSingapore welatshwa eMalaysia welatshwa kwezinye indawo yena kule ndawo yakhe welatshwa khona thina esalatshwa la yikho umgabe esenza so ekeyingalani ndaba ngoba ngabantu abasebenza la yina leyo mali ngabe zayiphiwa bona be-health labo kanti ayifanele ibhadalwe ngo-November December but kayisabhadalwanga hayi bo uhlupho ngomgabe lezanu yikho fanele sikwazi.